soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanonoka Wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-22 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxosha amalunga akwenzayo ikwakha ibandla le-CCC ngoba beselisiya nganqele.
Kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine.
I-commission ebona ukuqutshwa kokhetho e-ZEC ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelele uqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni.
Njengoba umfowethu umbuso ukhuluma ukuba uThabango into akayenzayo into efunwa ngabantu bakithi kwela Mandebeleni, bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabango wakhe osenzile ukuba akabonakale ebhodabhoda edolobheni akobulawayo aqume indlu aqume ntimbane eyiThabango.
Inkomo esezifile zibulawa indlala elizweni iningi lingezesigaba seMatopeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu.
Izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzaba nzima kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi ukuxotsha amalunga ebandla akwenzayo ikwakha leli bandla ngoba beselisiya nganqele. Ngokunjalo uChabangu uthi ibandla le-CCC liphakathi kokulungiselela ukhetho lokudinga inkokheli i-Congress. Sixoxelaye uChabangu ukuze sizwe kuningi ngalolu daba.
Vele nxa kuyukuthi ufuna ukufuza indlu ubuye njalo uyifulele kuba khona ukudilika okuthize, kodwa khona kuyana ukudilika okuthize ungeke kwayehlula isinqumo sakho esokuthi uthathe amaqhinga okufulela indlu kubana ibe lesimo esikhangelekayo phakathi komphakathi kumbe phakathi kweguma. Lanxa ungumhlambi wenkomo ungawudunga zikhona ezigijima ziyentshonalanga enyakatho eningizimu empumalanga, kodwa zibuye njalo ngemva kokudungeka lokhuyana zibe imbumba zihlangane. So yes, siphakathi kwasoneso simo, kodwa esikwaziyo njalo esikunanzelelayo njalo esingasoke sikuthandabuze njalo esingasoke sixolise ngakho ikuqo ondisa inhlanganiso ukuthi inhlanganiso iqine. So izaqina ingabe ike kwaba lesavunguzane, kodwa isavunguzane phela kasihlale sikhona, siyadlula sihambe sivuke sichiye sonile laphana lalaphana abantu basale sebedopa khonoko kuyabe kuvunguzwe isavunguzane and bakhe besiyaphambili. So izaqina okwamagama ibandla leli okuthiwa yi-CCC abalilaba sekeli abaningi okwedlula loba iliphi ibandla kathesi eZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi amalungiselelo e-Congress ahamba njani, njalo uChamisa labanye bavuma yini ukuthi kube le-Congress?
I-Congress Congress nxa singayithatha sifake ekuphawulweni kwenhlamvu zenkonzo singathi liBhayibheli. Icongress nxa singayithatha njalo sifake enhlamvini zokholo singathi umhlangano omkhulu lapho obhabhathizwa khona uthole izivusiso uzalwe kutsha. Ngakho lokho ke akula muntu ongafuni ukuthi azalwe kutsha. Akula muntu ongafuni ukubhabhathizwa nxa usechurch kumele umfundise abambe iBhayibheli akungenise emanzini akukhiphe akunike ithemba lakusasa akuthethe akhuleke ukuthi izono zakho zonke kade zibe zikhona kazidlule uphila impilo enaphakade elotshintsho. So iCongress lakithi kuma political parties iqakathekile okwamagama. Akula leader, akula nkokheli engafuni iCongress. Ungabona inkokheli ibalekela iCongress kutsho ukuthi asonkokheli eloqotho, kutsho ukuthi asonkokheli ephuma mgceke ebantwini. Ileader kumele ivele ebantwini, izinqumo zenhlanganiso kumele zivele ebantwini.
Lo ke ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi nginobhala jikelele webandla le-CCC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje i-commission ebona ukuqutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lwama-by-elections olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-3 ngenyanga ezayo asemaphethelweni njalo sokuqeqetshwa abazavotisa ama-constituency election officers labazavota. Ukhetho lolu luzaqutshwa endaweni ezibalisa iPhelandaba, Jabalala, Mpophoma, Mkopa North, Chegutu West, Zwimba East, Sege leKoromonzi South. Lokhu kwenzakala lanxa ibandla leli elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisithi umnumzana Chabangu kalalungelo lokwenza lokhu njalo kasolunga lebandla le-CCC. Kuhlandla lesibili lengxoxo mpikiswano ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Chabangu njalo osengusenetha endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC onguye osungula lingxoxo.
Sebekade ngenzele amhlophe ngukhala ngitshele ngizwa kuthiwa iChabangu usekunika isikhundla usekunational angazi national executive kumbe i-national bani ele labochabangu ukuthi usuyiphatha amandla esikhulu enhlanganisenini labochabangu. Kodwa into engidalisayo mnumzana Fiso ukuthi into yenu la uyayazi mfowethu uba ivele imgresilesi bakithi into nje likhona ukuyenza ivele lingelabufakazi obugcweleyo uyakwazi ukuba lifuna ukuthi izani PF ithole
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso, mnumzana Ndlela?
Ngiyabonga dadewethu, ngemva kweminyaka yonke leyi
uChabangu labo bese baqhubeka bona besilwa lamandebele kumbe lamashona kumbe lemhlobo thize thina silwa lezanuphiwe sesiyazila yiningi indebele labantwana bezimbabwe yabantwana bezimbabwe labanyindebele angamashona kuphela kumbe ngamandebele bayindebele yezanuphiwe
ingqobe yisikuwe mnumzana Siso
kuba ukumkhumbuza ukuba undlela ukuthi bazazina baphendule ebantwini begaba lapho akhona kumbe iprovinsi lapha akhona ubaba indlela abe lesiqiniseko ebantu matshela abantu iqiniso engathi uThabangu wenza into engayiyo njalo amlebhule izanuphi ngoba yena lapho akhona kumele akhulume ngendlela okumele akhulume ngayo wathi uyavumela ukuthi abantu bemashonaland babuye bazofundisa abantu bethu bengingazi lokukhuluma u-a njalo kanti bemathereni nothi banzelelani izigebengu lezi ezigcinwe ngabantu beHarare ondlela ukuthi babuye bazodiploya impilo zabantu esilethela ubukhokheli obungayisile
iqolo uqolo dadewethu njengoba umfowethu umbuso ukhuluma ukuba uThabangu into abayenza into efunwa ngabantu bakithi kwela mandebeleni bengitshela ukuthi ngi-challenge yena uThabangu wakhe esendlela ukuba akabona kwalebhodabhoda edolobheni nakobulawa kule ndlula kule ntumbane eyiThabangu abone ukuthi abantu bamathebeni bamthakazelela kumbe yithi lapho kogodla akabonakayo sedlula eyavukho esiyezokolo siye emapolisi esihlakatshane njengoba ifithi into ayenzayo iyenza ethandwa ngabantu nde yenza into efunwa ngabantu la uThabangu uyayazi ukuba abantu bemathebeleni le nto ayenzayo uThabangu kabafuni nakuyibona singatshona ukuthi bayesichitha isikhathi sikhuluma into yamandlwayo
ubona ingani kungamehlula lokho yini umnumzana Thabangu mnumzana Siso
ngizamphendulela uThabangu ngithi mina ngithemba ukubana abantu bemathebeleni bayayamukela into kababa undlela yokuthi alethe abantu besishone nokuthi bazobuya ezobuya abantu bemathebeleleni ngithemba abantu bemathebeleleni kumele babekwazi futhi ukuthi obuyaba ondlela ngakobaba othi Msibuko yibo ababuya lamashona esigabeni semathebeleleni ukuthi babuye bazofundisa abantu abe bengazi ilimi le
ye kodwa usekelo singathi ulalo yini umnumzana Chaba ebantwini lasebandleni
isekelo ulaso sibili sibe senza nyamangala ukuthi ubaba undlela ipolitician engani engalandeli i-social media mhlawumbe ngakuyikuthi bengekho lapho kade kusenzakala khona sibe lo mhlangano nabobaba uThaba isuku isago isamnet mistoken ephelandaba dakalala lapha ekade sisethula khona i-candidate ye-CPC umama uMo Blessing Thembo okukade khona kugcwele abantu abatshoni bethokoza bevumelana lento eyenziwa ngubaba uThaba
lapho-ke besilalele umnumzana Mbuso Siso osekela umnumzana Thabangu njalo osengusenetha ubexoxa endawonye lomnumzana Ntando Ndlela ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South bebexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Inkomo esezifile ngendlala elizweni inengi lingeze sigaba seMathebeleland South sezifika phose inkulungwane ezinhlanu 4700. Lanxa izulu selisina izigabeni ezishiyeneyo zelizwe inengi lenkomo zesigaba seMathebeleland South bezilokhu zicuba. Sixoxe le ngcwethi ecubungela ezokulima umnumzana Mandla Nkomo saqala ukumbuza ukuthi ucebisani abalezifuyo.
Isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selino okungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho-ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho-ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka kuzaba nzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kasozathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobunengi ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangasebenzisi ukuthi balima ngazo, akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Ngakukhe thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo, abantu imali bayigcine, kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono, beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplace lezo. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo, yisisikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama-winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabikho, ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo egangeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza, kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho-ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho-ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe i-quarter evil, for i-anthrax, for i-botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.
Lo-ke ngumnumzana Amandla Nkomo, ingcwethi ecubungula ezokulima, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono yenu lisithumele nge-WhatsApp.
Yele njani kustudio 7, njani kustudio 7. Lami ngiyasapota lubaba ukuthi kona uChabanga akakuzwa ukuthi kade vele kahle kahle uJongeni. UJongeni ngokuchitha iphathi uJongeni. Lami ngiyamsapota lubaba ukukhuluma nasena ukuthi uChabanga uJongeni ngokuchitha iphathi uJongeni akakuzwe vele.
Studio 7 njani, ngibingelela abasakazi nabalaleli azifundwe nathezethu. Ngizwile lapha uJoseph Chuma ukhuluma ukuthi intuthuko ibuya abantu bezandla. Umazi isithithithi somuntu esinjani? Ngisho nalesiphofu esingaboni siyazi ukuthi izana ayilanto ilethayo, ayinampumelelo sente nayo. Kunini izana ikhona lapho for 14, now it's 44 years. Mpumelelo bani ngaphandle kokuthi bathathe itara bayiriphenge ngegravel? Ubona sengathi thina siziphukuphuku njengaye, asiziphukuphuku thina. Akabazame ukuthi bake baphume kupolitics zabo leziyana ezakudala incwadi zisafa kwemapost. Nowadays kune technology engabe lokho ekhuluma amanga la. Uqalile ukugebha izibholane, siyamuzwa nje uyakhuluma, angazitsheli ukuthi uzowina. Umthuli Ncube wafakela abantu be-Cattle Park i-Wi-Fi mahhala, wadliwa baze basebenzisa uSengezo Thabang ukuthi arikhole. Wesabile nokwesaba futhi ukuthi ayehlaya incindisa nakhona e-Cattle Park. Ba-right sibili bagebha izibholane, angithi yibo bayeka ukukhupha amadamu ukuthi uBulawayo azathola amanzi. Kunini besembusweni, kunini betshontsha igolide, kunini lokhu betshontsha nje ama-resources ethu, kube izihlahla ziyantshontshwa ziyahamba, kube izindlovu zethu. zethu ziyantshontshwa ziyahamba zitshontshwa yini nabo Joseph Chobe ukhuluma nje kathe siyangithi usuthi imali yendlovu kodwa omunye umuntu engatholakala lelo phondo lwendlovu uyahamba 10 years lina lidukula indlovu sengani yezela senganini elazizalayo.
Good afternoon Studio 7, how are you? I'm calling, I'm recording on this audio to say keep it up kuwele phambili nisazisa ngeindawo ezenzeka ezweni lenhlupheko liliana elikamnangakho. Ngiyabonga Mvelase.
Yes, salibonani Studio 7. Ngithanda ukubulisa bonke nje abakolutho unyoni. Mina ngingu-Abby Lutho Unyoni semateme enkaya. Ngithanda ukuthi mbulise nje usiso sidola ngale dogo ngale. Mbuye mbulise lo mfowethu sekhezi i-driver dog. Bese ngithanda nje ukuthi mbulise labasedrobheni nje obuhle Sibanda. Laba kubabazala phela Bhuzi Gabazinduna. Ngithi uNkulunkulu angaba nathi sigcine sesihlale ukuziphila. Mina ngisegolo kwamanje ngapha eDivhluti. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela kuStudio 7 ngiyisakhamuzi saseKezi eSt Joseph. Ngilohlupho lapha ngikhathazekile ngomntanami kade esuka kuGrade 0 kufanele eGrade 1 bamphenduza ngenxa yokuthi akanayo imali yokubhadala ischool fees. Bathi uzabuya esikolweni ma ubaba wakhe usesebenza, ngingubaba wakhe mina engikhulumayo. Angazi ukuthi kwabe imfundo ephakema lokho usizo abangisiza ngalo ukuthi umntanami abuyele esikolo funde njengabanye abantwana angahlali ekhaya. Ngiyabonga.
Studio 7. Lapha kade ngicela ukubuza ukubana besicela ukuthi omunye we-SCC akasichazele kahle ngoSengezo Jawang. Ubana uSengezo Jawang yena uvele kuyini ku-SCC yokuqala? One, two, uSengezo Jawang yena lochamisa balokuhlala phansi wakhuluma etafuleni na? Three, uSengezo Jawang edalela iparlamente wangena njani esiyaxotsha laba abanye abaxotshayo? So yinto ade sifuna ukuyizwisisa lapho uze sibone ukuthi kathi yena ipower yakhe leyi wayithola njani, because ingani kuyahlupha kwinto kwakhona, ingani kuyahlupha.
Siyalibingelela kustudio, siyalibingelela kakhulu. Siyakhalaza ngesikhalazo sethu bakithi badala. Lingasincedisa yini kulolu hlupho esihlangana lalo lesikolo? Lingasincedisa yini kumbe lingasinika amacebo awokuthi senze njani ngalolu hlupho lwesikolo esilalo? Sibekile abantwana phansi kabafundi ngenxa yokungayenelisi ukuyafika emangweni okhatshana. La manzi agcwele izifula, ukuthi sithatha abantwana sibafake emanzini sikhanyele. Indosi siyayisaba, sicela uncedo bakithi, sicela uncedo lisincediseni kumbe lisinike amacebo ukuthi yenzani. So ngoba sesizame sazama imizamo yonke, kakulanto ephumelelayo esize sikhumbula kini.
Studio 7 njani nonke? Siyabonga imizesikhethela sona abantu baka-Studio 7. Kodwa sesingathi sesisola abantu baka-Studio 7 besilithembe kakhulu, kodwa ngathi sesilisola ngathi mhlawumbe selisidla nezano ngoba izano yesilicontrol ukuthi lenze kanjani, ngoba kukhanya every time sikhuluma nabantu labo elaziyo ukuthi basilisa ubuhlungu. Abantu bakajabanga ophukeni aboyichuma, abantu abaphunukhonweza abantu, abantu abangabathengisi. Siyacela ukuthi kwesinkathi kulekelele ukhuluma nabantu abafana boyichuma nabogawula abasisa ubuhlungu. Lekelinike abantu besisi kumbe any opposition ikhulume naye ukuthi ezibabu ifuna kube njani, ngoba niyazi nabantu baStudio 7 ukuthi vele iZimbabwe is not a country at the moment, it's just a house of a poor man. UJabang uhlala ekhuluma idoda, akabonakali uJabang ngana direction, akabonakali ukuthi kahle kahle vele uJabang ufuna. Masimbheka thina simbona ukuthi umthengisi, ufuna ukuthengisela abantu uzano, wenza ngathi ulwela abantu, uzibiza ngokuthi uyi-SG, kodwa ngapha abantu besisibathi abamazi oJamisa in company. What is that? Emakoti yawina ubonakala nje ukuthi bantu baStudio 7 Jabang lo indaba akayikho, sibe siyacela ukuthi ke limi ukhuluma labantu abo bazwise ubuhlungu. Ayilukume nabanye abantu bama opposition njabani noma ubani. Sikhathele ngokuza abantu bezano lokukhuluma ngomntwana enhlabathi khulume lapha eJohannesburg. Yabonga.
Yebo bantu baka Studio 7 ninjani ngiyalibingelela. Ninjani izulu khona ngapho? Hayi ngapha belisina zihlobo. Ngicela lami ke ningizizwe ngikhuluma abantu baka Studio 7 ngisesontala ku 12.
Hayi lokho kungakavotwa uJoseph Juma ngicela uzibonele abantu bamaleke live bamtshelile abantu kwabazange befike. Akukho umuntu okuphelele ekhanda ongavotela abantu bezano phezu. Abantu ke bambonisile bahle bamtshela amathupha. Wo Oscar osizi bawumbuzo ukuthi uzokukhona yini kubhalothi. Kuzwa njani yethu? Abantu ngoba bafuna abantu laba abantu bakhathele abantu abangela ngcwe. Kambe into abangayitshintsha entsha yini? Yini into abangayese entsha abantu bezane kuyo? Ngoba kwayena umnankabo nguye obolileyo umnankabo. Because bheka manje abantu bayafa esibhedlela la imigwaqo ibolile ifile kodwa kuhlala kusenziwa ama-bar election. Why kungathathwa le mali kulungisa izikolo, kulungisa imigwaqo, kulungisa amadamu, kulungisa indaba yogesi, kulungisa indaba yamanzi. Kumanje babhizi batshela abantu ngekhorela ngekhorela. Why kungayekwa indaba yama-bar election lawo kulungisa ingaba yamanzi kodwa ngendlela ukuthi lo mnanga kwavula umqondo wakubolile so into ongayicabanga le yena ucabanga lokwakhe nje ukuganga njengalokhu ehlale egangile kuphele emqondweni wakhe cabanga ama-bar election kayi-3 per year kunjalo kusetshenziswa imali kodwa abantu belala bengahlanga la bexosha abantu ephalamente ngamasifomu abantu abavotelwe ngabantu nawo kuJoseph Chuma bamalile.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Kwezemelika kudaba isanda kuluthola obengomunye kade encintisa ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welemelika umnumzana Ron DeSantis usegqibe umkhankaso wakhe. UDeSantis uhle waphanga wazisa ukuthi uzasekela owayengumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump usesele ebhekane lonkosikazi Nikki Haley. Kolunye njalo udaba lwezemelika ingcwethi kwezempi zithi elemelika lingama ukupha uncedo lwezikhali ilizwe le-Ukraine akusoze kuthathe isikhathi eside ukuthi amabutho akwele Russia ahluthune leli lizwe. Sikhuluma nje kulokudonselana kwamalunga edalele Congress ukuthi elemelika liqhubeke na liphathisa ele-Ukraine. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai ukuze sizwe ukuthi uyibona njani impi yakwele Ukraine le Russia.
Singathisikhangele ngale eUkraine. IUkraine ayi yamangalisa wonke umuntu phansi lonke jikelele ngoba asingathembanga ukuthi iRussia bazayi chaya okunje ngoba sikwazi ukuthi it's the second world power in the world ngendaba zabo zezibhamu ezikwaniswa ukubulala abantu abaningi but iconventional infantry war ngantwa abantu beUkraine batshengise amazwe wonke all over the world ukuthi ma ulwela inhlala kahle in your country of birth akula enye motivation edlula khonapho. Ye ngoba sabona ukuthi izibhamu zathi sezibuya a month or two after impilana isiqalile iRussia yayisithathe yonke iUkraine but kathesi sebefuqwe kachana baya kachana tuzane kwama-borders eRussia even with their military might. So yeah, iqiniso alila motivation ma ulwela your motherland. Hayi okokathesi sibona ngantwa impile iUkraine ye enqoba yokwakathesi sibona laye uNomzana Zelensky ehamba esiyabona amabutho akhe everywhere in the front line which means ukuthi they have created buffer zones and safe zones ukuthi laye a travel lokunikwa laye izikhali ngamazwe from Europe wonke iAmerica and everywhere else ngantwa kwanceda sibili ngoba labo abayamelika le Europe they are testing their weapons ukuthi okusebenzayo yikuphi ongasebenziyo yikuphi and it has proved to be deadly against the Russians ngoba siyakwazi ukuthi ama Russians amaningi asafuna ukuhamba phambili lama mutiny abo abayenzayo
ubona ungani impi le impi esifika emaphethelweni na kumbe impi sizabona iqhubeka okweminye iminyaka
lami ngiyakubona ukuthi I think by summertime ngantu akuzaba lama talks ukuthi bahlalisane phansi and then bakhulumelane ngoba layo iRussia iyakwazi ukuthi nomzana Biden engaphenduka hayi kuyabe sekunguphela kweRussia so kwakathesi uyabe senegotiator laye ethemba ukuthi uTrump uzangena esikhundleni in America
siluqhubeka ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje.